Siyabonga Gibbs Dube. Siyalamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 6 kwenkwezi ngo 2014. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Elinga lichona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu igama lami nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Inani labachadileyo abesula imichado yabo seliqansile, selengxoxo lomfundisi.
Okunye khonapho engakunanzelela ukuthi ungananzelela ukuthi bebaphuma futhi imbiko ethi obulawayo amadoda kasathathi. So kwinto yakhona ihambehambelana ndawonye. Then bese kusanda omama laba abanye abakhona abathengisa imizimba abaye bekhona ukuthi ubaba nxa efuna ukuthi azincede uyahamba nje kuphela aye lapha azathola khona uncedo ancedakala aceda lapha ahamba ayezilalela yedwa.
Izizalwane zeSADC zisola ubukhokheli bemanyano lo ngoba lumanyano usukhokhelwa ngumongameli Mgabe.
Abantu bakhe bayakhala, kungakho abantu bakhe nxa bekhala bedinga ukuthi basizwe kuye, angeke abe ngumuntu onikezwa inhlanganiso enkulu njengeSADC ukuthi abe ngusosihlalo wayo.
Kuhlelo lwendaba isiphathelane labesifazane lamhlanje silengxoxo lonkosikazi Rita Nyoni owedaluka eLupane. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ugatsha lweZimbabwe Statistics Agency iZimstat luthi inani labachadileyo abesula imichado yabo liyaliqansa okwesabekayo njalo selifike kusibanga esikhulu. Lolu gatsha luthi kobulawayo kule michado engamachumi amabili 20 ecitshwayo ngeviki. Kambe kungabe kubangelwa yini lokhu? Sixoxe lomfundisi Angliston Sibanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kulezinto eziningi ezikhona inguquko esezikhona ekuhlalisaneni ikakhulu esingakuthi thina yi social moral fabric breakdown okutsho ukuthi into njengemuzi kumbe umshado abantu babasakuqakathekisi kangako ngenxa yesizathu ezithile ezigoqela imumo womkhonomi. Abanye abantu batshela uba babona kungcono ukuthi babe bodwa, so bese kusiba labo masihlalisana abaningi. So sokusiba lama-options amaningi ukuthi ubaba angatiya bekwazi ukuthi angachitha umuzi ehamba ehlala komazakhela lapho okungela commitment khona. So ngibona ngani mina ngokunye kwezinto lokho sokukhona okubangela ukuthi abantu badivorce. Kunezinye izinto ezimangalisayo nje uzokuthiwa ubaba abaye bakhona umuntu uyadivorsa achiye umkakhe atshintshe umfazi ngakubeka njalo xa ngingaba blunt. So into ezinjengazona lezo akuzwisiseki ukuthi kubangelwa kuyini kahle kahle nxa uzama ukuthi uyabakhulumisana labo abantu basake sikhulumisana labo njengabafundisi. Caba kuningi into ezicacayo kahle kahle kodwa kuningi ukusu-analyze ubona ukuthi okunye isindaba zomkhonomi ezomumo welizwe ezemnotho.
Okokuthi kodwa nxa siqathanisa le nsuku ezedluleyo singathi le minyaka eyakudala.
Ye, kukabili obaba kabasaqakathekisi imizi yabo nabomama kabasaqakathekisi imendo. Okunye singathi kusukusela kukhona lokho lawo malungelo futhi lawo esikhuluma ngawo ama kuthiwa ngama women's rights labo into njengabo sedo zenzana ama convention on gender abanye basebe kubuthatha ngendlela engayisiyo bebengasahloniphi omkabo bese kudala ingxaba ngxoza kezimulini kungadala leyo ngxaba ngxoza imizi ibisichitheka. So kuyinto enganhlanga kodwa ke kuzamela ukuthi njengabantu sikuhlale phansi ukuqakathekisa. Okunye khonapho engakunanzelela ukuthi ungananzelela ukuthi bebaphuma futhi imbiko ethi kobulawayo amadoda kasathathi. So kwinto yakhona ihambehambelana ndawonye. Then bese kusanda omama laba abanye abakhona abathengisa imizimba abaye bekhona ukuthi ubaba nxa efuna ukuthi azincede uyahamba nje kuphela aye lapha azathola khona uncedo ancedakala aceda lapha ahamba ayezilalela yedwa. So sekuyikuphambaniseka ukuphambaniseka kwesociety in general.
Alo ke ngumfundisi Angliston Sibanda ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare. ukukhethwa kukamongameli Mugabe ukuthi abe ngumgcinisihlalo wenhlanganiso yomanyano wamazwe yayizansi yezwe kazi le-Africa eSadak kuqhubekela phambili kuletha imibuzo yokuthi kambe iSadak izimisele kanganani kwezokuletha umbuso ohlonipha intando kaZulu lentuduko kwezomnotho. Kulesi sigaba seSadak, uMongameli Mugabe osebuse iZimbabwe okweminyaka engamachumi amathathu lane usolwa ngabaningi ngokuqhuba umbuso owephula ilungelo loluntu, umbuso osekela udlakela olubhekiswe kwezamamandla aphikisayo kanye lombuso osubhidlize ezomnotho welizwe. UBenedict Nhlapo ukhuluma lenkokheli zenhlanganiso zikaZulu eZimbabwe ezichaza ngokuthi buchoni ubukhokheli bukamongameli Mugabe emazweni aweSadak.
Emhlanganweni oqhutshelwe eVictoria Falls ngenyanga ephelileyo, inhlanganiso yeSadak ikhethe umongameli Mugabe ukuba umgcinisihlalo wayo okomnyaka ogcweleyo. Loba kunjalo, bakhona abaqhubeka besithi umongameli Mugabe akawafanelanga lo msebenzi. Khathesi ke lenhlanganiso zikaZulu eZimbabwe sezimanyene lalabo abangasuthisekiyo ngokuba kukamongameli Mugabe kulesi isikhundla. Abameli benhlanganiso zikaZulu eziphansi kwe-Crisis in Zimbabwe Coalition baxwayise ngelithi ubukhokheli bukamongameli Mugabe kulenhlanganiso kulakho ukunganaki ukwephulwa kwamalungelo oluntu, kuphinde njalo kukhuthaze ukusetshenziswa kwendlela ezingalunganga ekuthuthukiseni ezomnotho njengalokhu okwenzakala eZimbabwe. Basola umongameli Mugabe ngokukhokhela uhulumende ohluthula amapulazi ngodli, othwalise intatheli amagabha avuzayo, ohlukumeza abamabandla aphikisayo kanye lokubhidliza ezomnotho. Umgcinisihlalo wenhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition uMnumzana Dewamavinga ukhuthaza iSADC ukuthi ibe leqiniso lokuthi umongameli Mugabe akabuyisele muva impumela ebisikhona kwezokukhuthazwa kukahulumende ohlonipha intando kaZulu emazweni enhlanganiso le. Le yinto efakazwa njalo yintatheli yeZimbabwe uMxolisi Ncube.
Abantu bakhe bayakhala, kungakho abantu bakhe nxa bekhala bedinga ukuthi basizwe kuye, angeke abe ngumuntu onikezwa inhlanganiso enkulu njengeSADC ukuthi abe ngusosihlalo wayo. Ibandla lakhe lezana uPF liphakathi kokulwa, umnotho welizwe uphansi, abantu bayakhala khona ngale. Kube sokusithi yena ngumuntu osegugile, kumele ahlale esiyale lale landa ukuya elatshwa.
Abanye bathi indubo ezibhekane lamazwe athile enhlanganisweni yeSADC okwakhathesi yizo ezenza bacabange ukuthi umongameli Mugabe akafanelanga kuphatha lesi sikhundla. ESwaziland abamabandla ezombusazwe kabavunyelwa. Okwamanje umkhokheli webandla leBhudemo uMnumzana Mario Masuku ubhadla entolongweni kanye labanye ababotshelwe ezombusazwe ngoba kuthiwa indaba bekhuthaza ukuthi kube lo mbuso okhululekileyo. Isizalwane seSwaziland esisekuphepheleni kwele South Africa uMnumzana Bheki Dlamini uthi amaSwazi kawalalwa ithemba lokuthi umongameli Mugabe angabasiza ukuthola umbuso okhululekileyo.
Besikufuqa konyalo ukuthi sisukume thina simaSwazi silwele inkululeko yethu. Nekuthi ke bonke abantu bakule region Southern Africa mabasukume bayithathe iSADC ibuye.
Ingcitshi kwezombusazwe uMnumzana Philani Zamchia uthi imizamo yokuhluthulwa kwentambo zombuso okusanda kwenzakala eLesotho yinto ebingavinjelwa aluba iSADC ibithatha amanyathelo kumalunga ale inhlanganiso angalandeli imithetho yayo. Uthi nxa iSADC ingaqhubeka isekela inkokheli ingcindezela abantu, ziza kuba ziningi izigigaba eziqhamuka emazweni. Le yinto egcizelelwa isikhulumeli se-Crisis in Zimbabwe Coalition uMnumzana Mfundo Mlilo.
Sakhala ukuthi eZimbabwe kule ndubo eziningi ezike zabuya ngoJune 27 eZimbabwe kwaba lo khetho olwaludlakela olukhulu kakhulu. iSADC yasingenela abantu abaningi sebefile. So sibona kanti lo ngumkhuba weSADC omubi okuthi bayangenela nxa izinto sezonakele.
Umlilo uthi kuqakathekile ukuthi eZimbabwe lilungise konke okusolisayo ukuze kungabi khona ozathandabuza ubukhokheli bayo kunhlanganiso yeSADC. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kule South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Ele balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisimamba kumakakasi aku 909 medium wave la kushort wave 4930 5940 la ku 15455 kilohertz. Lelakho njalo usithola ebulenjini ku internet ku kele ethi www.studio7news.com.
siyalamukela kuhlelo lwenu olweziphathelane labesifazana lilami owenu usithandekile Mhlanga. Lamuhla kuhlelo lwethu sixoxa lo nkosikazi Zodwa Nyoni yena engumancube ohlala edaluka eLupane sizakuzwa ukuthi usiphatheleni. Siyakwamukela kuhlelo Mancube.
Yebo ma.
Ye, usitshele wathi wena ungumfelwakazi njalo uyakholwa kakhulu kwezomthandazo.
Ye, mina ngumfelwakazi onjalo sibili okholwa kakhulu ngezomthandazo angisho. Ekukholweni kwami ngomthandazo ngaqiniswa kakhulu libandla lami ekuthakathekeni bami ngemva kokuba sengihlelwe. Ngathi okwakathesi mina ngile 12 years ngiphila ngaphansi komthandazo ngingumama ongumfelwakazi. Namuhla ngithanda ukuthi nginqabe bengabe belalela abanye abangomama abangabafelwakazi. Balalele babambisisa ukuthi umthandazo uqinisa njani, uphilisa njani.
Ukuyini ngokutshona kukababa okwenza ukuthi lizizwe lidinga umthandazo lokuqiniswa? Ulali ngakukhangelelanga yini ukuthi kuzayenzakala?
Ngangikhangele ngendlela engangiphila ngayo lo babantu. Ngakhangela ngabona ukuthi kulobunzima inkalakatha phambili kuphile kuqalisa impilo entsha lemuli kungela muntu oza kuncedisa lokhu lalokhuya. Ngenxa yokusondelwa ngabazali bengitshela ukuthi uJesu ukhona, ukuguqa, ukhuleka, uzabona indlela ivuleka. Ngalibamba lelo themba. Ngakwenza lokho emthandazweni lapha siyafunda, sibala. Usibala ngabethu abasendulo bengabafelakazi kodwa bezenzela ngezandla. Belela ekhosini asebili laphana kulomfelakazi waseZerefathi. Waka uElijah ethunyelwa kuye, wathunyelwa kanjani umuntu oyindoda kulwana umama. Njalo kwamthola ngehlezi, wamthola engaphandle edobha incwadi. Uthe kuyathengisa ukuthi umfelakazi akumelanga ukuthi ahlale phansi. So ibandla lami langifundisa ukuba nxa umfelakazi akumelanga ukuthi ukhale ubhoda lomgano ucela. Kumele ukuthi usebenze ngezandla zakho. Wena esukuselela imuli. Xa emasimini abanye kulomumbu, nekhashi ukuthi nawe ekhaya kulomumbu. Xa abanye belembhida, nawe ulembhida. Ezintweni zona lezo uyathola isepha, yebo uncedo ungaludinga kwabanye. Kodwa nxa uludinga uzenzela ngezandla. Ngokuguqa, ukhuleka, ungavele ukhuleke ume ngomthandazo. Uyazizwa ulesindi sokuthi umlimi uza ngenzela. Endizabona amalanga eJehova kukuhle ekhaya.
Wasala labantwana abangaki? Njalo kuyini wakwenzayo ngezandla ubona ukuthi yikho sibilo kwabaphikisayo ukuthi lize lifike kulesi sikhathi?
Mina ngasala labantwana abathathu. Ngiyalima engadini, ngiyalima emasimini. Ngesikhathi sotshani ngiyasika utshani ngithengise. Ngesikhathi sembhida ngiyalima imbhida. Ngesikhathi samasimu ukudla ngilakho.
Ngaphambilini kwalokhu lalivele lihamba emthandazweni kumbe sokwehlukile kathesi? Njalo kuyini elibona ingani yikho kulethwa ngumthandazo obengasoze kubuye? Ngalingathandazanga
mina ngisosele jaha lami ngangibuthakatha okunye umalisayo uthandaze. Ngangathandazi ngendlela endithandaza ngayo kathesi. Zwangani ngilamandla okwedlula kwakuqala engibona ngani kwayenzakala ngokuthandaza. Ngiyibona ngempilo yami engangiyesabela ukuthi njengoba sengishiwe ngumkami ingxenye sengizaba uyabonakala sengigide ebhawa, ingxenye sengizabonakala sengulo ohamba echawa emzini yabantu ngoba ngasala ngiwumfelwa kwazomncane. Kathesi ngikhuluma le 51 years kodwa ijaha lami linjiye ngo-1999 okuyukuthi ngangisesemutsha. Ngangikwesaba konke lokhuya kodwa-ke ngenxa yokuthandaza engakwenzayo umlimi wangibamba. Lakathesi ngisekhaya lami, izakhiwo zami ziyizo nezo nje ezingabukekiyo kodwa ngisekhaya lami nemuli yami. Ngikhuluma senabomalukazana ababili nabazukulu abayi-3.
Hhayi kuhle sibili, awusazange wacabanga ukuthi hhayi ungenda futhi?
Hhayi vele la namhlanje kangukhumbula ukuthi ngingaba ngingenda. Nxa ngikhangela abazukulu bami kathesi ngizwa vele ngile veve lelane lokuthi umlimi wangisiza, wangihlalisa phansi sengibuka izibuko zami ngihlezi phansi.
Abakwenu zalo labo bayakuncedisa yini ukuthi unakekele imuli?
Bayangithanda kakhulu. Emulini engihlezi kiyo mina konyoni ngingaba ngumalukazana wokuqala. Ngawubamba umthetho wegumeni engikwenzayo phakathi kwekhaya leli engihlezi kilo. Angiziqhenyi ukuthi ngelami. Ngiyababiza bakhona abangobaba abancinyane labomkabo abaseleyo bephila. Ngibabiza njengabazali balapha ekhaya. Sibonisane umamazala wami uyaphila. Labo labanye babazali abancinyane sibonisane njengemuli konke. Ulala uthola ulodwa engilwenza ngingedwa, loba luhle loba lubi ngiyababiza njengemuli. Yikho kuhlala kumnandi kunjalo.
ungabachiyela liphi abanye abesifazana abase simoni esifana lesakho kumbe abangazithola sebe kulesi simo?
Mina bengibakhuthaza kakhulu ukuthi kuKristu kulokuphila abafela kwazikabakhonze bazathola izimfundiso ezizabagcinisa zabenza njalo bagcine kuliqiniso sibili koKristu kuyaphilwa kaungumfela kwazi. Bengakhali njengezithutha, abanye bakhala ufica umuntu usegqoka ibrugwe, abanye bakhala ufica umuntu usenathi utshwala bengabunathi. Isibomama vele siyalima senza konke sinabo baba, ulandelele khona kuyani okuphila vele unomkakho. So mina isilela ngitshela mama ukuthi akukhala umuntu esiyemadodeni abantu esiyachithe edilize imizi yabantu, akukhala umuntu esiyetshwaleni engumama. Umuntu ukhala ehlezi phansi eplana ukhuleka umlimi uyakuphathisa.
Ye, hayi nthemba bayezwa besifazana amazwi lawo akhayo kangako. Siyabonga kuba lawe kuhlelo Mancube.
Yebo mama.
Lapho balaleli lizwe eziphathelane labesifazana, sixoxa lo nkosikazi Zodwa Nyoni uMancube owedaluka eLupane okhuthaza abesifazana ukuthi bezenzele njalo bakhuleke. Asidibaneni njalo kuhlelo olufanayo ngeviki ezayo. Lilami owenu uSithandekile Mhlanga, lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha.
Sibonge ke uSithandekile Mhlanga obesethulela uhlelo lwethu lwendaba eziphathelane labesifazane. Thiyani indlebe ngevikezayo kuhlelo lunye. Isikhathi ke asivumi ukuthi siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwanamhlanje. Inani labatshadileyo abesula imitshado yabo seliqansile. Izizalwane zeSadak zisola ubukhokheli beSadak ngoba lumanyano usukhokhelwa nguMongameli Mugabe. Lingakhohlwa-ke ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com loba i-text message kunombolo ezithi 1-202-465-0318. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande Lilali.
Been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lila